atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhlaka 11 kuzivandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sasiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele ukuyafika ezikolo, imali ye-transport. Kunje ziyavulwa bethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees.
Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo.
Amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele amayunifomu konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1,000 pondi lawo, siyathatha ngaphuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo.
Abazali abaningi emaphandleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe indlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Umhlangano obekhona izolo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe awuphumanga lalutho ngoba izisebenzi zalile ukwamukela imali ebezithenjiswa nguhulumende. Zithi iholo lesisebenzi esithola imali ephansi kumele lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-US$475. Kodwa uhulumende uthe wenelisa kuphela ukwengeza iholo lezisebenzi zakhe lisuka ku-$1,023 liye ku-$2,033. Ngokunjalo ababalisi abaningi bathi kabasoze baye emsebenzini. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uNkosikazi Nokuthula Hlabangana, uthi ababalisi kabalayo imali yokubuyela ezikolo.
Thina njengababalisi ngolwesibili vele asiye ezikolo. Kungani sisitsho njalo? Sithi asiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele ukuyafika ezikolo, imali ye-transport. Kunje ziyavulwa bethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees. Sizwisa ubuhlungu ukuthi thina siyebonakala sisiyafundisa abanye abantwana bethu, abantwana besihlezi ezindlini. Sesibe khona ukuthi sithenge ukudla okwanelisayo for iy'muli zethu ukuthi sidle. And sesikunanzelela kakhulu ukuthi njengababalisi uhulumende wethu akazwisisi nxa sithi asihlaleni phansi sikhulume. Sesibona ngani kungcono ukuthi singayi emsebenzini ukuze abona khona ukuthi hhayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile litesi incane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Thina vele besisithi akusibuyeleni khonaphana esaqinela khona. Uthi imali yonaka siyihola between $450 to $550 ikhonvethe nge-1 to 15 abayisebenzisa emabhenki akheni uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1 to 15 esinike yena leyani salary eku-PDL $450 to $550 nerate yena le i-1 to 15 then lapho will be happy. Lokhu kade besithi bayasizama ngakho hhayi ukuthi vele kuyafanda ukubalwa lakho ngoba vele asozikintsha asozisenzele lutho imali adebesithi bona basizama ngayo ungakhayena kade sithi impilo siphila eZimbabwe izindleko ezikhona ukuthi angakhona ukudla khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima so imali yabatsho vele yafanda ukudala vele
ngamanye amazwi ngemali yeZimbabwe likhangelele kubo 6 kusiya kubo $7,000
kakhulu iye ngasenza sithile kuthi njengama professionals njengabantu abafundisayo abazali bathengisa impomo besifundisa ukuthi kathi sipase sibe ngotisha sikwanise ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana
uhulumende njengoba esithi akalayo imali pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo
athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho bona ingani yindaba yokuthi baprioritize bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher akholise imali esiphisayo eyenelisayo mina ngokubona kwami ngibona ingani imali ebala and thina singayekela ukuya esikolo bazasibiza kuphela besale phansi kanti basinike imali esiyifunayo thina yiso isithetho okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithiwa sizafakelwa mbijana sibekhe sibuyele futhi sisitrike sifakelwe mbijana akusoze kusibize ndawo
uNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zilakho ukukhalala umsebenzi loba nini zikhala ngodaba olufanayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kunobunzima obukhulu ngoba ungakhangela imali efunwa ngababalisi nemali efunwa nguhulumende akukho esingathi kulokuhlangana ababalisi baphila kwi-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho stable noma private alokhu esiyaphezulu naphezulu yikho ngezinye indlela singathi abakufunayo kule ngqondo kodwa sikhangele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini icapacity yokubhadala leyo mali uza kuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala so I think the challenge of Kuluti is a challenge. What do I now can get an economy? This is not the Okulmen over Angiana. Akhangile ukuthi angakhweza lapha athe kubona yena angakwanisa ubhadala engenza njalo aphinde abese kulokubana abelokhu esenza amakhushini abesebona izindlela zokubanceda izisebenzi zakho singakhayela sithi bo loba bona babalisi uhulumende ngakuthi ukuthi umbalisi nombalisi uyakwanisa ukufundisa loba abantwana bathathu esikolo sikahulumende mahala ngoba yena engumbalisi ekhangele ukuthi ama-civil servant aba lama-benefit anjalo njengoba naye ezibhedlela zakho mithi baba lokhu i-percentage abangakubhadaliyo kuyikuthi i-package esingathi part of ama-benefits osebenzi lohulumente I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla loba abantu babalisi bathi bayafuna kwezelandiyo kuyenaleyo abayifuna interbank wet kulo kuthiwa FD rip i-effect yama-civil servant to the economy ngoba what will happen immediately after ukwezelwa kwamurholo ngibona ama-prize azaba phezulu ngoba i-purchasing power yama-civil servant ile-serious effect kwi-economy ngoba yenza ama-prize aye phezulu ngoba
njengoba kulo kungavumelani lokhu shoko kasisoze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela abantwana becine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini
kangelela ukuthi kubona kube lobubelo bebe lokuhlangana bebe lokuzwanana ngoba asinge senze into ezibhedlela kodwa ungawunanzelela ukuthi ngemuva sike saba nayo indaba esituation enjengale I think singakhulumkhumbula kubo 2008 amatitshara aqeda abo 4 months esebenza ama-3 days loba engayo emsebenzini so into esizamakuze ebalulekile yikho ngimazi sithi uhulumende sofuze akhangele ezinye iindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicaba ngayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisa le ne-inflation esilayo hayi soze fike ngoba singazi sithi i-interbank rate namuhla bavuka beyiphiwa nale equivalent to-interbank rate kodwa imali yabo ingaba sezandleni umona ewenzayo kwi-ikonomi yonke nje iba mkhulu njalo uhulumende kuthi kuba nawo sozosebenzisa le mali angelayo
Umnumzana Rejishoko ucubungula ezenotho sixoxela ekwabulawayo. Kweze mapandleni, abazali abanengi ezansi emandebeleni bathi kabasoze benelise ukubhatalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe yindlala. Kubika intathelezindaba yethu u-Albert Ncube.
Izimuli ezinenge esabelweni sezansi emandebeleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo le ndleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala elonyaka ithanele emhlambi osekuthiye izakhamizi phakathi kobuyanga obuzadala ukuthi zehluleke lokuhambisa abantu abazo esikolo lapho zivula ukuvikezayo. Umnumzana Willis Kumbo isakhamuzi emagedleni njalo futhi kazi ukuthi uzakwenza njani ukuze abhadale iy'ndleko zesikolo.
Njengoba le nkomo esikade sizithembile ukuthi ziyafundisa abantwana zife zaphela, kutshengisa ukuthi abantwana labo bonke bazahlala phansi ngoba le mali yankona sayizungalikhwele yaphezulu. Akula ncedo esizalubone ebantwana nokuthi sibancedise le ndlala le ndlala ngoba la umntwana angaze akahambe isikole elambileyo ngala kula ncedo abangalimpha lona. Singabe zikhona besikwanisa ukuthi sithengise inkomo lani ihambe ebhadalela umntwana esikolo.
Ugumbo uphinde wathi kuyadinga ukuthi uhulumende afundise abantwana abasezikolo zemfundo yaphansi emaprimary kungela mbadalo.
Siyafisa ukuthi ngabe uhulumende yena kusukela kugrade 1 kusa kugrade 7 ancedise ukuthi ngabe abantwana labo kwenzakala ukuthi laye afake isandla kungabili ukubhadala, kumbe kuwo nalo umnyaka nje wokulobunzima akancedise ukuthi ancedise nakuthi abantwana labo bangabhadali ngoba isimo sangikonti babhadale imali yangikhona yikho.
Unkosikazi Beauty Dube esakhamuzi eGaranyemba laye uthi kasoze yenelisa ukuyiqoqa le mali efuneka esikolo ngoba iphezulu kakhulu.
I-school fees iyadura, amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1,000 pondi lawo, siyathatha ngaphuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo. Kunzima lokho kulapha eZimbabwe, kunzima okunzima vele, asikwazi lokuthi singene ngapi. Ngakuyacatsheka emhlabeni ngaphansi, ngase singena labantwana bethu sicatshe ngoba kulapha kunzima. Ezikolo ziyavulwa, so asikwazi ukuthi kumbe bazahlala ekhaya kumbe sizayenzani.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawani othi intengo yengwalo zokubhalela iphezulu okumangalisayo okuzadala ukuthi kufunde kuphela abantwana bezipatsha.
Abantwana bazahlala sokubile khokona kwakudala ngesikhathi sikaSmith khoka ukuthi bakufunda abantwana bezinodi ngoba ibhuku elilodwa liyabe lisenza 15 pondi. Abantwana bazihlalela vele ngoba kula nto esingayenza le ngoba lokudla vele kasilakho futhi emakhaya, akula kudla futhi okhona emakhaya. Abantu siphila nzima, sithwele nzima, sihlelwe izifuyo, inkomo zifile, imbuzi zifile, amadonki afile, konke kufile, sithengele khona.
Imbadalo yezikolo zemabhoding kanye lezizimeleyo ikhona okumangalisayo osekuthiwa iningi labazali lingazi ukuthi libambe ngaphi ngoba iholo lingakhuphuki. Abanye abazali sebesusa abantu ababo ezikolo zemabhoding ukuze bafunde besuke emakhaya abo. Lobandla bogatsha lwezemfundo besithi abasoze bakhweze imbadalo yezikolo zikahulumende, iningi labazali lithi lokho akusizi lutho ngoba zingenela abafundi bonke lezi zikolo. Kusenjalo sekuphithizela njalo endaweni ezijene zeGwanda lapho iningi lezakhamizi selibamba amacimbi. Unkosazana Nokuthula Hadebe ohlala emaplazini eNsindi uthi ukuvela kwamacimbi lalo nyaka kubasizile ngoba bebhekane lodubo lwesitshebo emakhaya. Uma Hadebe uthi amanye bawathengisa ukuze bethole imali yokuziphilisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga lamuhla sixoxa lo nkosikazi Phebe Dube owebhinga esinampande sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuhulumende.
Abantu baqalisiwa kuthiwa bayanika ukudla, akuzange kube nabantu ababakhulisayo but ukudla kwabuya. So bavukela khona abantu ukudla kuqaliswe emini benikwa abantu but benikwa ama-7 kg. I-7 kg usually last time i-World Food Program bebenika 10 kg baqalisa ukunika 7 kg. 7 kg ifana le-2 kg. So nxa benikwa abantu kuyasetshenziswa izikhali, kusetshenziswa amagabha. Babecelile izikhali bathi bacela kuma-village health worker ama-weighing scales, sabanika but akuzange kusebenze. Bona badinga amagabha yiwo asebenzayo, amagabhagabha ama-4 liters nama-5 liters.
Kodwa ukudla lokhu kukahle kahle kuyini?
Ukudla okukhona umumbu nendumbandumba ama-cowpeas ne-cooking oil.
Manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa bayakufinyelela, kumbe abanye bagcina bengangenanga kuluhlu.
Abaningi bathiwe but babhalwa baba baningi kwasokuselektwa. Njengami mina ebhukwini lethu kusabhukwethu kwathathwa only 3 out of 25 households. So abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho. So izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi wathiwa bonke lababezuza ku-social welfare babhalwe but akulangitho wazuzayo. Even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga ukompyutha awuzuzi lutho.
Ye, kodwa balinika isizathu?
Isizathu bathi nxa ibizo lingekho ibizo liphumile but inamba yakho ikokesi nxa ingazange i-apiye kukompyutha wena awuphiwa. Bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesine-3 months kwathiwa hayi 3 months izabuya imali lizanikwa imali but imali yakhona iyabuya ivela nga. Uhulumende uyehluleka ukudinta ibhondi. Ngabe banika abantu engama-user abantu bazibonele bayazitintela.
Kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers.
Hayi-ke singaba lethemba but thina ku-ground ukuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo umuntu esehofisini kuyathiyana lomuntu osemakhaya. Umuntu emakhaya kuyasiwa ngendlala bantu. Abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa, abantwana abancane abale mizi yabo 2 bantwana 3 bantwana sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo. Anti yabo
umnyaka esesewungena kukhanya kunjani isimo sokudla lemasimini?
Izulu lalime kuhle laqala sibili ukuqala ukuna ngapha ngithi akufanani lokamanye amahozi but osokunzima kathesi utshani sobuthile emasimini sobuthile akusela lutho akusela themba because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili but ngingahlakula kathesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja vele kokuthi this unyaka lo esiwungenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni because kuthi inkukhu kwalandela inkomo kathesi sokungabantu sesicalise ngezililo sokuyasiwa ngendlala. So abantu bakithi ngingathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni ngona sibambane sibone ukuthi omunye lomunye uzuzile kunokuthi singenise ezombangazwe ibe sengisithi ngesidonga bantu bakulindiswe twakhumbira tujatane ndaba inzala yakhona nimpati new year end itwatangu na 2020 kubangathula bamapenzi ayindilide kwinda kuli 2019 because inzala yakhona namuchifu chesidinga wesimasinampani fulapa enzala salumbalo ngatijatane benzuma kusala nakuphete nezawulakala.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Phebe Dube owebhinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga yikho napha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile, siya kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
lingali tshona njani izilukandaba mthakazo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje sixoxa lomnumzana kucaca phulu ingcwethi kwezemithetho njalo engunobhala obona ezedale lephalamende lezesisekelo sombuso kubandla leMDC okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kakhulu lani ukuthi libe lani kule mhlelo namhlanje kada kube ngelelana abalale
ye siyathaba lathi kuba lawe ngomnyaka omutsha wona lo ye ungasitshela ngodaba lolu olokuguqula isekelo sombuso okufuna ukwenziwa yiZANU PF
into efuna ukwenziwa yiZANU PF efuna ukwenziwa nguhulumende kaZANU PF eyokugazetha ukuthi bafuna uku-amenda i-constitution thina njenge-MDC ibandla elakhankasa kakhulu ukuze kube ne-constitution njalo sisebenza silamabandla amaningi akhankasa kakhulu esenzela ukuthi kube ne-constitution le siyakwazi ukuthi i-civil society emela uZulu yakhankasa kakhulu ukuthi kube ne-constitution siyakwazi ukuthi kwaba ne-constitutional making process yakuqala ekakhokhelwa ngubaba uJabu Siko kwaba le constitutional making process le Echo Park kuhamba kubuzwa abantu ukuthi bafunayo sesimangala ke kathe sinqazibona ukuthi uhulumende lo ongenileyo ongene ezithi yena uletha uyi second republic uletha intando yabantu esehamba ke ehamba ehluzula lapho abantu abalungise khona edeqa okuhlangelwe ngabantu ngoba lisanazelela ukuthi abantu babethe into yakuqala babethe thina sifuna ukuthi ojudge nxa bekhethwa kethwe lathi sikhangele ikodwa kusenzakala iminyaka yonke le bekungasekho lokhani ukuthi kwakuvuka umgabete useaphoyinte ojaji abangu-8 eaphoyinte abantu bakhe abangaziwa ngumuntu abazabe senza intando yakhe kuphela uhulumende kamnankagwa uthi sefuna ukukukhipha khona lokho okwesibili esingakukhangela uhulumende uthi yena abantu bebezibamba bethenasinto ama-vastrade amaningi elizweni asayifoni babethe bona sifuna ukuthi upresident nxa ekhethwa ase atho ukuthi uvice president wakhe uzaba ngubani bagijime bebonke uvice president abe evotele nopresident abe evotele intando yabantu leyo uhulumende kamnankwa ukuthi hayi asisakufuni lokho so konke okumele kwenziwe izinto u-attorney general uthole uprosecutor general lo prosecute abantu ubesekhethwa ngabantu be-interviewe sike sabona ama-interviews kukhethe uprosecutor general kuthiwa kathesi hhayi umnankaka usezabe ekhethe ese-bedroom yakhe so yizo zonke lezi zinto esizikhangeleyo ukuthi kanti nguhulumende onjani ofuna ukuthi asibisele emuva safaka i-constitution ka-2013 kathesi sokuthiwa sibuyele emuva siyeqalisa kutsha
manje liza kwenzani
thina njenge-MDC ekhokhelwa ngobaba uNelson Jamisa sithi into enjalo kasiyifuni njalo ama-amendments wonke abayalethayo siyakwazi sakhona amanye ama-amendments akhuluma ngezinye izinto ezijiyeleyo kumele sihlesi wonke ama-amendments asiwafuni ngoba ungathola kule amendment eyodwa enhle ephakathi kokuganga kuba yingozi ukuthi uthi uyayisekela kumele sihlesi kulahle konke sikuchithele phansi thina ephalamende ngalezi sizakwenza ukuthi sakwenza umsindo sizadibhetha uZulu abone ezwe le mcijo bazakuzamele bathi umcijo ukuthi umcijo wabo ukuthi lezinto yokuganga enje kuyini thina singawuthatha lokhu sithi yikhuu yesi-2 abantu baqala ngokutshaya umgaba ikhuu kathesi sebetshaya thina njengabantu ikhuu so amkeli lo
manje lizathatha nyathelo bani
inyathelo esingalithatha kathesi yikhona lokho ukuthi sitsho ukuthi asikusekele ngoba sengangithi kuqakathe zonke izinto zile-legitimacy i-legitimacy kayiqaniseli kupresident kuphela ayitheleli kupresident kuphela yonke into eyenziwayo kumele ibe ne-legitimacy ama-amendments e-constitution nxa esenziwa labo kumele abe ne-legitimacy siyakwazi ukuthi bewenza ama-amendments la kumele kuyiwe ebantwini so ama-amendment bazawenza ngendlela yokuthi baningi bona epalamen kodwa antsho bengathi beseza ama-amendment lathi sithule singadibhethe ephalamende singakhulumi kumbe sivume sibanike i-legitimacy njalo abantu bangahlamuka bangena imigwaqo bademonstrate benze izinto eziningi asikwazi ukuthi abantu bazakwenzayo ngoba kuyabe sekusenziwa into engaphandle kwentando yabantu
hhayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukuthi ngivalelise abalaleli ngiyalibonga ukuthi leli program ngilifisela umnyaka omuhle ngiyakwazi ukuthi isikhathi sizima kathesi akulakudla imali yezibhedlela kayikho kathesi kunja libhadalanga ezikulu fees kodwa sikhulekela uNkulunkulu asezele kube ngcono enxaye kube nezulu abantu badobhadobhe lokhu lapha nalapha siyabonga
hayi lathi siyabonga Lo ngumnumzana kuqaqa phulo ingcwethi ecubungula ezemthetho njalo engunobhala obona eziphathelane ledale lephalamende lezisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo iqembu le-FC Platinum libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Al Ahly lakwele Egypt emdlalweni we-CAF Champions League odlalelwe enkundleni ye-Papa Fields koBulawayo namuhla. Lokho kuthiye amaqembu omabili elomklomelo owodwa ngalinye. Sithwe liqembu letanga pasi sihle phune kudlalate labo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolesivili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.